Siyabonga ke uChris kanye lo Sandra Nyaira ngokusinika ke izindaba ngolimi lesiNgisi. Siyalambulela ku Studio 7 ngolesibili emhla ka 8 impalakazi 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Sisakaza size Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu uPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Injongo enkulu lapha ukuthi iParliament yethu kumele ikhangele ilandela iConstitution yethu umthetho omkhulu welizwe lo mthetho okhangele ezemali
umlawuli wedalela eParliament umnumzana Jacob Mdenda ukuthaza amalunga ubana abone ukuba zizaqhutshwa ngemfanelo ihlelo eziphuma kuzivumelwano ezilotshwe phakathi kweZimbabwe lamanye amazwe kanye lakubhajethi.
Amalungelo oluntu yena yithi lapha eZimbabwe kawananzwa njengalokho kufanele kwenziwe. Ziningi izinto esingazibalisa ikakhulu kwabatsha. Singaqala nje nge-education. Abatsha bonke kumele bathole i-education efaneleyo.
Amazwe omhlaba ananza usuku lokuqakathekisa amalungelo oluntu ngolesine. Abasakhulayo beZimbabwe bekhala ngokuthi uhulumende weZANU-PF uqhubeka ehlukuluza uZulu njalo engelandaba lamalungelo oluntu. Abalandeli bomdlalo wenguqu yeZimbabwe bemukele ngokudana okukhulu imfa yomdlali odumileyo owadlalela iqembu leDynamos obeselilunga lebhodi yeqembu leli uFred Mgwesha lamhlanje eHarare. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umlawuli wedalela eParliamente umnumzana Jacob Mdenda ukhuthaze amalunga edalela eParliamente ukubana abone ukuba zizaqhutshwa ngemfanelo inhlelo eziphuma kuzivumelwane ezilotshwe phakathi kweZimbabwe lamanye amazwe omhlaba kanye lokuthi ibhajethi yalonyaka izathuthukisa na inhlalakahle kaZulu. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Bekutshelanwa iqiniso emhlanganweni lo owenzelwe eHarare International Conference Center HICC kukhunjuzanwa phezu kokumele kwenziwe ukuvuselela umnotho welizwe amalunga edale lePhalamende eqonqoselwa ukuthi angaze akhangela udaba lwebhajethi yelizwe ngelihlo lebandla kodwa akwenze ngenhloso yokuphathisa uhulumende ngokumele akwenze ukusebenzela uZulu lokuthuthukisa umnotho welizwe. Umdenda uthi balomlandu omkhulu abameli bezigaba wokuyikhangelisisa ngelihlo libanzi ibhajethi esanda kwethulwa ngumphathintambo wezemali baziveze izikhexe ezikuyo ezifana lokuphikisana kwemithetho kahulumende ngesikhathi eqhuba imisebenzi yentuthuko anduba bayamukele.
Injongo enkulu lapha ukuthi iParliament yethu kumele ikhangele ilandela iConstitution yethu umthetho omkhulu welizwe lo mthetho okhangele ezemali iFinance Management Act ethi yona izingatsha zonke zikahulumende kumele zibuye eParliamente zizobika ukuthi iqoqoleli elemali elikhithwe nguminista okhangele ezemali lisebenza njani.
Baze ngobuningi abameli bezigaba ukuzangena lomhlangano wokuhlaziya okumunyethwe yile budget okubalisa unkosikazi Sibusisiwe Buda Masara webandla le-MDCT owakhethwa ngaphansi kwe-proportional representation eMathebeleland North.
Ibhajethi yebuye inhle nxa uyikhangela but ungayihluza uyahlubona ukuthi ile zinto eziningi imali ifakwa kuma-ministries ingatsha ezikahulumende okungaqakathekanga kwa singananzelela nje si-economy eZimbabwe ibanjwe esingabathi ngama-small medium enterprises development sithikhangele sabona ukuthi uminista ufake imali encane kakhulu kodwa lapho kulabo mama khona umama uthembekile amabhenki bathi bona ukunika umama imali uyakhweta short umama uyayibisela amadoda abalanda abalezibindi zokudla imali inkalakatha.
Zikhuthazwe ukuguqula ingqondo lendlela eziqhuba ngayo imisebenzi yentuthuko inkokheli kuhulumende uZulu laye afunde ukuzinikela ekuzisebenzeleni hathi ukulindela usizo sikhathi sonke. UMasara athi yikho okuzaletha inguquko uqobo elizweni buphele ubuyanga.
Njalo kasihlukene into umuntu uyaphiwa kanti uyakunxa uhlezi government iyakunika ikuthatha ngaphi yona igovernment. Economy Zimbabwe iseduzane nje ukulunga ngemva kokuthi thina asichinje imindset sikhiphe njalo politics lokho kwamabandla lokho
bakhuthazwe njalo laba bameli ukuhluzisisa ngokuhlakanipha izivumelwano uhulumende angenekizo lamanye amazwe ufana lele China batho ukuba zilungile loba hachi lokuba ziphathisa bani lumhlangano uza njengehlala yenza ukwandulela ukwamukelwa kwebudget ngemva kokuhluzisiswa ngamalunga edalela eParliament ukubonisa uChina Masa lapho esilela khona zihle zavela ezinye zezikhexe ezikhona ekuthini okunye okumunyethwe yile budget kuphambana leziqondiso zikahulumende ezikugwalondaba olukhuluma ngezokuthuthukiswa komnotho welizwe olweZimbabwe Agenda for Sustainable Socio Economic Transformation Zimaset lanxa abanengi bethi kuluhlelo oluncomekayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nguMavis Gama. Direct from Washington, the voice
of America, VOA. Amazwe omhlaba ananza usuku lokuqakathekisa amalungelo oluntu ngolwesine. Abasakhulayo ngasikhathi sinye beZimbabwe bekhala ngokuthi uhulumende weZANU-PF lokhu eqhubeka ehlukuluza uZulu njalo ingelandaba lamalungelo oluntu. Abasakhulayo laba bathi ukunyamalala kwaMnumzana Itai Dzamara ngumzekeliso osobala ukuthi ngempela akulankululeko eZimbabwe. Unobhala jikelele wenhlanganiso yomanyana wamazwe omhlaba we-United Nations uMnumzana Ban Ki-moon uthi yena uZulu kumele azinoke amakhwapha ngaleli langa azinikele ukuhlonipha lokukhankasela ukuhlonitshwa kwamalungelo oluntu. Untungamile Nkomo we-Studio 7 uxhume osakhulayo we-MDC ekhokelwa uMnumzana Washman Ncube, uMnumzana Oscar Ncube ukuhlaziya lolu daba.
Amalungelo oluntu yena yithi lapha eZimbabwe bawananzwa njengalokho kufanele kwenziwe. Ziningi izinto esingazibalisa ikakhulu kwabatsha. Singaqala nje nge-education. Abantu bonke kumele bathole i-education efaneleyo, i-education e-right, engenza ukuthi abantu baphile kuhle. Kodwa kathesi singakhangela ngendlela ezikolo okudura ngakhona, ngendlela ezikolo imali efunekayo nje ezikolo, siqala ngezikolo nje, njalo ngendlela ezikolo imfundo esifise ngayo, ngendlela abantwana abafeyila ngayo. Ngiyakhuluma nje ngiwabona kithi lapha engihlala khona kule region esikuyo, uzathola ukuthi abantwa bethu bayafundiswa ngolimi abangaluzwayo. Ngenye indlela ukuthatha amalungelo kibo balaleli abangakuzwayo, kuze kuthi ke ngase bebhala imihloliso uthole ukuthi siphansi kakhulu thina njengohlangothi lwangapha. Impilo nje jikelele yabatha kuleli lizwe kuyayinanza. Uzathola ukuthi kwamanye amazwe umntwana angangena esikolo abe yiyouth okulandelayo eseqedile isikolo sakhe wenze ufike ku-form 4 okulandelayo wenze uya kwi-university yukuthi athole umsebenzi.
Linanza nje ilizwe amalungelo oluntu ngolwesine Ncube, kuyini ofuna uhulumende akuqakathekise?
Uhulumende kulokhu engiqeda ukuthi ngikubalise okwezemfundo, imisebenzi lokwentathelo zindaba ukuthi bengancindezelwa abantu bengethuselwa abantu bahambe bekhululekile ungesabi ukuthi na ukhuluma lo muntu lixoxa ngokwenza ngaleli zweni uthalaze uthi lambe ngubani obeduzani kwakhe. So yikho engixwayisa ukuthi uhulumende wethu ananze ilungelo loluntu abe kwazi ukuthi abantu kumele baphile emhlabeni weZimbabwe njengawo wonke umhlaba, ngoba uhulumende wethu ukhona akusayinayo wakubekelela phansi lamanye amazwe kodwa engakulandela. So ngiyaxwayisa ukuthi kalandele izimiso zonke ze-United Nations namalungelo oluntu.
Lo-ke uMnumzana Oscar Ncube osakhulayo webandla le-MDC ekhokelwa uMnumzana Washman Ncube. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com. Abathengi labasebenzisa imichova babikwa bethwele nzima kobulawayo kulandela ukuqhubeka kokwehla kwamandla eRand lakwele South Africa eselehliswe amandla ngabantu abangasafuna ukulisebenzisa. Emkambo wensita idola leMelika selithenga amaranda amashumi amabili, 20 rands, kodwa wona amandla alo uqobo emabhanga amarandi alishumi lane athenga idola leMelika elilodwa. Abathengisa impahla ezidaladeni labo babikwa sebengasayemukeli irandi. Abemishova bona babikwa sebekhweze imbadalo yayafika kumarandi alishumi kuhambo lunye. UChris Gande weStudio 7 uxoxele ngcwethi kwezombusazwe uMnumzana Ambrose Sibindi oyisiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi zakoBulawayo, iBulawayo Progressive Residents Association, ngalolu daba.
So ngendlela eliwa ngayo abantu abaningi sebenanzela ukuthi ungazube lali randi libambe ezandleni uyathi uvuke ingxenye usuku olulandelayo ivali yalisiwile. So ngokunjalo ke abantu abaningi obusinessmen labantu kazana nje bakhanya nali randi abasalithokozeleli. Ngibona ungathi usokule ngozi futhi ungazuyele emabhenki. Emabhenki sebesala ukuthi ubhenke amarandi la ama-coins. Sebefuna ama-notes kodwa khona kuya kutshengisa ingxenye sizafika kwi-institution yokuthi engxenye lama-banks bakhe nabengasalibani.
Abanye bathi sebethenga ipula leBotswana ngoba lingani lilesindo esingcono nxa bevela eSouth Africa.
Lokhu ngabanye lokhu sikuzwindi kosokusenzakala ukuthi abanye abantu sebebona kungcono ukuthi bangaba ngale South Africa ngazi bakuhambisa njani khonale. Bahle babuye bethu abapula la ngoba nxa ipula solitshintsha lapha kulabantu abangena besiya eBotswana ngale province of Botswana. So-ke sebebona kungcono abantu ikakhulu ababhethi South Africa ukuthi ahlabuye lapha ethele ipula ngoba ipula khaya ngathuthukisa la mandla kule randi. So-ke engakuthi ikuthukile eqinisweni abantu abaningi irandi abasalitheni akula nto sifisa ukubana irandi besezandleni zakhe okwesikhathi esithile. Kuncala ifika nje ledlule ikubona sesingabuyela ngakuthi ayi-multi-currency umuntu engathenga ngedola uyamzinganyerandi abantu bayali ukuyithatha leyo mali kusebhekeni ukuthi nabantu bangale e-South Africa kathesi bangakuboni ingozi yakhona ukuthirandi ubuthole ezimbabwe asezimile.
Nxa sikhangele ukubana impahla eningi ethengiswayo eZimbabwe ivela eSouth Africa, kanti kungani intengo layo ingayehli njengokuwa kwerandi?
Leso isisimanga ungananzelela eZimbabwe kule mkhuhlane omunye wekozwe okuthi unananzelela ukuthi nale randi ekuleyo uyahamba ngayo eSouth Africa intoyathenga izinto ukuthi ake izinto eziningi ezifakeka kumbe igrosari kumbe amakadi sendlini kumbe ama-TV kumbe kuyini iba lesi sidi kuye le mpahla sile ezinye ezibambekayo kodwa ngauke eZimbabwe lathi ngakabambeki ilidola lakhona ikunanzelela le dola indlela esiyisebenzisa ngayo icina ingadingi okuya ngalabe eZimbabwe khaya ngathi eZimbabwe kulo mkhuhlane ukuthi akula ama-control abantu beZimbabwe bajayela ngakona idola leyaeZimbabwe yayikhona yaphela amandla abanye abantu abakakwehlukanisi lakhathesi balobe befisa ukuthi impahla zabo ngabe zibheka ngemva kwengqondo zabo the back of their minds abe le ngqondo yokuthi khona kwako zawo zimdola kanti yi-system end engezokuba lehulumende sikuma lapha kuma-price control azama ukungenela ngendlela ephakhe kuleyo ingenza abantu besabe ukuthi bebonguso ukwenza nje intando yabo
bayemukela yini kumbe bakhona abanye abagcina besehluleka ukuthi bathenge kumbe bagade imijova
ngananzelela laba emjova sebefuna kakhulu ama-bond coin ngoba la mabhenki xa ufuna ukuthi ubhenke usebenza ama-coin bafuna ama-bond coin so-ke laba emjova bakhona sebebanesla ukuthi ungamqhubela irandi engafuni ukulemukela lezi tolo kanje sikhuluma kanjani la kulezinye zitolo ungaqhubela irandi abafuni ukulemukela so kuyatshengisa ukuthi ngabona kufika ngesikhathi ngibona ngathi irandi liyagcina eZimbabwe lapha kungela muntu olemukelayo ngoba ikakhulu umsibulo lo welizwe ngapha kobulawa emathibeleni
manje pho nxa wena ukhangela ubona ngani kungenziwani ngodaba lwerandi lona
emhlaneni sokuzagcina kufanele uhulumeni akunazelele ngxenye sivume ukusebenza engayi-currency ukuthi ama-talents and i-currency elulade emukelwayo pho ungaziye eBotswana ungaziye e-South Africa ungaziye ngaphi emukelwayo njengale American dollar engxenye ungaze ku-standardize ukuthi hhayi kwalesi sikhathi sakulungisa izinto ake sisebenzeni kakhulu nge-American dollar kuzanceda kodwa nxa uhulumeni akakumemezeli khona ungananzelela ale-American dollar yiyo vele esizibambe loba ngoba ungaziyo ngaphakathi bayemukela kodwa la ama-currency kesona ipuli yathi uyabhadala ngayo umuntu ayale irandi uyabhadala ngayo umuntu ayale lezi ezinye nazeze-china ukuthi uyabhadala ngazo abantu bayale kodwa akakho ongafuni ukwemukela i-American dollar.
Umnumzana Ambrose Sibindi, ingcweti wezombusazwe njalo isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi zakoBulawayo, iBulawayo Progressive Residents Association, ubekhuluma lapho ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo. Uhulumende usekhuthaza ukuqhakathekisa ukwakha izikolo endaweni lapho okulabantwana abalokho besahamba imango emide kuyafika ezikolo lendaweni ezahlaliswa kutsha abantu okulokhu kungelandawo zokufundela. Unothando Sibanda usipha lolu daba.
Inkuthazo le iza ngemva kokuba umphathintambo wezemfundo uJose Lazarus Dobora ethule umbiko othi uhulumende uthole izigidi zezingamachumi amabili zamadola, i-$20 million, ukwakha izikolo ezilichumi lasikhombisa elizweni lonke jikelele. Lanxa nje isigaba seMathebeleland North sibiwa kuyiso esisilela izikolo kulazo zonke elizweni, sizathola ezimbili kuphela ngemva kokwabiwa kwalimali. Unkosikazi Abigail Malotane, ofundisa kwesinye sezikolo esakhiwa izakhamizi ebubi ngotshani lomdaka ngemva kweminyaka abantu abazo bengela ndawo yokufundela. Ukufundisa kulumumo kuthi kulukhuni ngoba izifuyo ziyangena endaweni zokufundela, umoya uyaphephula amabhuku kuthi abantwana labo bathwale nzima ukubhalela phezulu kwamathangazi. Ethi indawo ezinje yizo ezidinga ukuthi uhulumende aziqakathekise lapho kutholakale imali yokuletha intuthuko kugatsha lwezemfundo.
Labantu abethu bengakwanisa amabhuku abo bengavele bebhalekiwe asamakeki because of idot. Ungaze udisplay uzame ukuthi uye ngama-charts uphetshulwa ngumoya because ade kungavalekanga. Uyavuka ngemanda ukuseliva ne-chat, inkomo zidabulile zingenile kabantwana njengabancane abakwanisa ubhalela emlenzeni.
Indawo eziningi ezahlaliswa kutsha abantu ngaphansi kohlelo lokwabiwa komhlabathi zilokhu zingelandawo zokufundela ezilohlonzi. Osakhulayo umnumzana Michael Moyo wathiya isikolo ngemva kokuba abazali bakhe bayehlaliswa kutsha eUmguza lapho okungela zikolo khona. Uthi lanxa encedisa abazali emhlabathini abawutholayo, inhliziyo yakhe ayikho lapha ngoba ufisa ukubuyela esikolo laye abe lamathuba okufunda njengabanye abantwana. Nxa uhulumende engakhanga isikolo kulindawo, uthi kungcono asuke kuleli plazi ayidlala lesihlobo lapho azaba lakho ukwenelisa ukuya esikolo.
Njengoba kungela sikolo, mina sendifuna ukudinga enye indawo lapho ngathola khona isikolo ukuze lami ngithole imfundo, ukuze lami ngithole umsebenzi onganungconywana.
Umna wakhe ongumfana umuzi wethu usele minyaka elichumi kodwa ulokhu engakaqali ukufunda. Yena-ke kakakuboni ukuthi uthiwa yisikhathi esithi khona sizafika isikhathi sokuthi ahambe esikolo agcwalise isifiso sakhe sokuba ngumtshayeli athengele unina okufiswa ngumoya wakhe.
Mna angifundi kodwa ngelinye ilanga ngizahamba esikolo. Ngingakhula ngifuna ukuba ngu-driver, ngifuna ukudriver izimota ezinkulu.
Zisesezinengi indawo lapho lanxa kulezikolo zihanjelwa imimango engaphezulu kwe-2 amakhilomitha. Ngomnyaka ka-2013 ilizwe lalisilela isikolo ezingaphezu kwenkulungwane ezimbili, i-2056, kodwa kubika leli nani selaqonga. Ngimele iStudio 7, ngingunothando Sibanda.
Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-half-past 8 kusiya ngo-9 ntambama kumakakasi awe 909 AM le shortwave 4930-12080 laku 15460 kHz. Ku-Studio 7 Live Talk uhlelo lwabatsha olwe The Connection namhlanje sikhangela kunanzwa kwamalungelo oluntu ananzwa emhlabeni jikelele ngolwesine. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ukuvuka ubhova okwenze ababili umuntu lomkakhe badubula mahlayana abantu eSan Bernardino eCalifornia khonapha eMelika kwethuse abaningi emhlabeni jikelele lakuleli lizwe ngoba kukhomba uqina kwempi yabalwa becatsha abesimuslim abedlulisa amalawulo abe ISIS okubeka iMelika engozini enkulu. Ngempela viki edluleyo ngesonto umongameli Barack Obama weMelika wethule umbiko oqhakathekileyo emisakazweni yonke wokududuza imuli ezilahlekelwe kulesi sika kanye lezizalwane zelizwe lakhe ezithembisa ukubana uhulumende wakhe usebenza gadalala ukubona ukuthi ziyavikelwa. Asizweni ekhuluma emsakazweni ngesonto.
We will destroy ISIL and any other organization that tries to harm us. Our success won't depend on tough talk or abandoning our
sizasebenza gadalala ukuqeda imisebenzi yabalwa becatha abesimuslim abedlulisa amalawulo abe ISIS lawo wonke amaqembu angazama ukusilwisa njengelizwe. Ukuphumelela kwethu akusoze kuvele ekukhulumeni kuphela loba ukutshengisa ukwesaba ngoba yikho okufunwa yi-ISIS lamanye amaqembu anjengalinhlanganiso. Kumele siqinise indlela esilwisa ngayo ngokukhaliphileyo.
Umongameli Barack Obama weMelika lapho esethula umbiko wakhe oqhakathekileyo ngemva kwesiga sokudutshulwa kwamahlayana kwabantu abaningi eSan Bernardino eCalifornia khonapha eMelika. Umongameli Ian Seretse Khumalo leBotswana usethule umlayo ukuthi kukhangelisiswe kakutsha ukunikezwa kwamaphepha okusebenza kweleBotswana ama-work permits ngesikhathi iningi ikakhulu elivela eZimbabwe likhonona kakubi ngokuphuza ukuthola kumbe kuncitshwa kwencwadi lezi. Intatheli izindaba yeStudio 7 noMartin Ngwenya usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ugatsha olubona ngezisebenzi lubambe umhlano ukulalela izikhalazo zabaqhatshi abakhonana kakhulu ngokuphuza kumbe ungaphiwa kwencwadi zokusebenza kwalabo abavela kwamanye amazwe abeZimbabwe abazinkulungwane phose eziyisithupha abangaba yisilinganiso sangamashumi aphose abe mane ekhulwini kunani labo bonke abavela kwamanye amazwe basebenza okusemthethweni eBotswana. Kodwa esikhathini esanda ukwedlula iningi seliqale ukukhonona ukuphuza ukuthola amaphepha kungathi kwezinye izikhathi abanye bayancitshwa besithi abaphiwa izizathu ezisuthisayo. Emhlawuneni obanjelwe eHabron ugatsha olumele amabhizimusi iBusiness Botswana ithi kumele kuhluzwe indlela okuphiwa ngayo incwadi lezi. IBusiness Botswana ithi khathazekile ngoku kuza kumbe uqhubeka ukuncitshwa lezi ncwadi ukulakho limaza ukungena kwabafuna ukuzovula amabhizimusi. Umhlangano lo ube uzindaba ezimnandi kwabeZimbabwe abakade bekhala ngesiphathwe uma bedinga incwadi zokusebenza besithi bayancitshwa ngelasizathu. Umnumzana James Ndlovu ukwamukele ngenjabulo ukungenela kwaMongameli Khama ethi bakhalele inguquko kusiya phambili.
Kuyabongeka ukuthi uMongameli Khama ubize umhlangano lo ngoba abantu abekhaya abaningi kuma permit holders enule skhati bekhala ngindaba yokureject ukujetha amapermisi ngabe beapply.
Umnumzana Dumi Ndaba uthi yena ubesilahle ithemba ngoba iningi labanye bakhe seliphindele eZimbabwe ngenxa yokuncitshwa umsebenzi kodwa umhlangano osanda ukuba khona ubanikeza ithemba.
Udaba lwamapermiti besoluhlupha kakhulu bese silahle ithemba sisithi kumbe indlela abafuna ukusiqotsha ngayo emazweni akibo. Kodwa umhlangano lo obizwe ngumongameli uIan Khama ususinika ithemba lokuthi sesingaba lamapermiti ngendlela eyiyo kungelahlupho.
Kukanti ongumbalisi umnumzana Gracious Mulumbu uthi kunzima ukuthola incwadi okwenza ukuthi abanye bagcine besebenza bengalazo laye wamukele inyathelo likahulumende weBotswana.
Siyakwamukela ukuthi uMongameli Khama ufuna ukukhangeliswa indaba yamapermits bekusiba nzima ukuthi uyithole lanxa beyi-approva kuthatha isikhathi esithe ukuze uyithole.
Noma nje kule nani eliphose libe yinkulungwane ezisithupha abeZimbabwe abasebenza eBotswana bengela ncwadi eziqondileyo kucatshanelwa ukuthi inani leliphezulu kulala lokho ngoba kulabanye abasebenza ongekho emthethweni ngenxa yokuncitshwa lezi ncwadi. NginguMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngisabona kule Botswana.
Abaphila lobugoga bathi sokudingakala ukuba bephatheke kubanga lokuhlelwa kwenhlelo zikahulumende elizweni ukuze indingeko zabo labo zithole ithuba lokwamukelwa ngendlela engaphathisa intuthuko yempilo zabo. Intatheli izindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Abaphila lobugogo abafole emgoqweni besuka eyavondele besiya eBelgravia Sports Club eHarare ngempelansonto emkhosini wokunanza ilanga labaphila lobugogo emhlabeni jikelele. Umqondisi wenhlanganiso yeCenter for Disability and Development, umnumzana Masimba Kuchera, uthi sikhuluma kanje abaphatheki kangako abaphila lobugogo kundaba zokuhlela inhlelo zentuthuko elizweni.
Njengani kumele kube labaningi kakhulu abalaba disabilities abakhona kupolicy. Abasebenza ukuthi balungise ipolicy lama implementers angkhona, abasebenza ukuthi ipolicy yangkhona ibe isebenza kahle. Kungaba into elungileyo sibili ukuthi kube logatsha olumele into zama disabilities, hatho ukuthi into lezi zifakwe ku social services.
Inhlelo eziqoqwa nguhulumende yizo ezigcina ziqondisa ukuqhutshwa kwenhlelo zokuthuthukisa inhlalakahle kaZulu. Unkosazana Tapiwa Gwenlisa Mushonga olesifo sesikhumba esiphila nzima elangeni ese-albinism uthi sikhuluma kanje abayitholi imithi yamafutha angaphathisa ijwabu labo, ethi itholakala emafamasi kuphela, ithengwa ngentengo efika kumashumi amabili amadola $20 eyimali eningi kakhulu. Sikhangela ukuba abantu abanje abayitholi imisebenzi ngoba labaqhatshi bengathakazeleli ukubaqhatsha, ethi bafisa ukuba uhulumende etholise amafutha la ezibhedlela lasemakliniki onke elentengo ephansi kumbe ukwanikeza kungelantengo. Unkosazana Shailene Moyo wenhlanganiso ye-Youth Alliance for Leadership and Development in Africa uthi baphathisana labantu abaphila lobugogo ngendlela ezijiyeneyo.
Siyabancedisa ukuthi labo bekwane sikwenza izinto khona ababahlala khona, sibancedisa lezi zinto abazenzayo khona okunjengakhona ukuthi laba beShine on International bakhangelela laba abangaboniyo. Sebancedisa lakhona ukuthi sibafundise ukuhamba lezigodo zabo lezana abahamba ngazo, sibatrainer. So sithina sithe sibuye lapha sibasponse ukuthi labo bebonakala khonapho ukuthi bayakwanisa ukwenza izinto zinalezo lokuhamba esikolo lazilani.
Uthe inhlanganiso yakhe izaqhubekela phambili iphathisana labaphila lobugogo ukuze impilo yabo ibe ngconywana kibo, ethi lokufola okunje kuyanceda kakhulu ukulimikisa uZulu ukuze ananzelele inkinga ezibhekana labaphila lobugogo.
Nxa singakhulumi ngendaba zona nezithi abantu laba abangaboniyo, nxa sithi sibancede, nxa sithi iBulawayo kumbe iHarare kumbe iZimbabwe yonke ibancede, babanceda njani nxa libona bengakhulumi, nxa bengazivezi ukuthi thina yinto esenza so? Yes, sasokusebenza labo ngoba sebesenza ama-training, singathi ama-capacity building training programs labantu abangaboniyo, bona laba abantu abale-albinism bona laba abangakwanisa ukuhamba, siyabe sibancedisa lokuthi babe bekwazi ukuthi lama-organizations nalaba balawo ukuthi bamaneja njani, ukuthi babe bencedisana njani.
LeZimbabwe lilabantu abaphila lobugogo abangaba yizigidi phose ezimbili 2 million, kodwa kulamasenetha amabili nje kuphela amela abagogekileyo kudalele parliamente. Njalo kungela lelungelo lilodwa eliphila lobugogo edalele cabinet. Ukutshela uthi ngemva kweminyaka edlula engamajumi amathathu ilizwe lingazihluphi ngokunanza ilanga labaphila lobugogo, lonyaka uhulumende uzamile sibili ukuphatheka.
Njalo ngibona njengani uhulumende uke unanze ilanga leli ekhonona sibili ngoba ufake imali enilutshwane kakhulu. Ngizothi ufake inkulungwane ezimbili $2,000 per province uma celebrations lawana. Njalo ebengalungiselwanga ukuthi bekungela advertising kumbe publicity eyabikhona.
Abaphila lobugogo bathi ziningi inkinga ababhekana lazo ezigoqela ukungalungiselelwa indawo ezihambelana labo, ukungalungiselelwa okudingakalayo kumfundo yabo la kudaba lwezokwelatshwa. Bathi bakhangelela ukuhlela ukufola okunje behamba ngokwengezeleleyo kwelakusasa, befike endaweni ezijeneyo ezifana lakoBulawayo, Mutare lamanye amadolobha kweminyaka elandelayo. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Abalandeli bomdlalo wenguqu yeZimbabwe bemukele ngokudana okukhulu imfa yomdlalo odumileyo owadlalela iqembu leDynamo sobeselilunga lebhodi yeqembu leli uFred Mkwesha lamhlanje eHarare. Mkwesha obesele iminyaka engamashumi ayisikhombisa lanye 74 ubulewe yisifo sechukela. singakalugqibeki uhlelo lwethu lalamhlanje ukuthi ngizithathele lithuba lokuxolisa kubalaleli bethu ngokungatholi uhlelo izolo. Imitshina yethu ike yaphazamiseka ukusebenza. Oliver Lelisayo nguPraxedes Jeremiah. Ngisithi melelani uhlelo The Connection olulandelayo.